sinanzele ukuthi egodini laphana kwakusakhiwa khona imall esasitshela ukuthi kuzakuba lama-shops kubuye kube le-terminus enhle, kube lezinto ezinengi ezenzakalayo, kube lama-vendor space lawana aphucukileyo aphakemeyo ebesiwalindele phose kweminyaka esiyagalombili 8 years walesi sikhathi. Kodwa-ke namhlanje sinanzele ukuthi hhayi izimota ziqalisa ukubana zingene laphana khona egodini, kodwa-ke ekungeneni kwazo sinanzele ukuthi akusayimall esasiyitshele kwalesi sikhathi. Sokuvuke kuphela kwaba esingathina i-rank i-terminus yokuba nimthova ingene isebenzele khona pha. Sananze yafuthi ukuthi akhona futhi ama-base ama-vendors afakiwe la akhona phana, but ekuqinisweni ukubana kuhle nje ngoba sibona ungathi i-congestion le ebisihlukumeza ihlupha abantu izimoto azithwala endaweni ezirong. Nxa abantu bengalandeli imithetho kuyakhulu bona abemthova lalaba abahamba imoto ezingane imishikashika labo bengabi khona ekubana bagange behlubethe abantu endaweni ezirong, sibona ungathi hayi i-congestion izakwehla ngoba imoto sezithwala abantu laphana. Yikwese kunanzeleleyo, kodwa kukhona ukuthi hayi i-bus terminus le ndawo ama-vendors asoze sithi thina laphana kusayimall asiyo leyana esasiyikhangelele. Kodwa-ke khona okwenzakeleyo engxenye singathina yikusungula kwento esikhalibana yenzakale ngendlela eyiyo.
Khona kuyathembisa na ukuthi kuzakhiwa i-mall njengokutsho kwabo?
Ngumbuzo onzima ukuthi abantu bawuphendulele okwalesi sikhathi, ngoba siyananzela ukuthi sibe sibala leZimbabwe ukuthi sibala ama-projects amahle esiwafaka ephepheni, kodwa ngazofayelela ama-projects afakwe abe implemented ukuthi aluba nzima. So-ke ungananzela ukuthi khona okosokwakhiwe kathesi engxenye uzananzela sokungadonsa futhi isikhathi eside ubona ungathi sokuqondile kunjalo, ngoba kuyindlela ukuthi engxenye abantu sebeyaqalisa ukuthi bangakhulumi kakhulu. Abantu bebethinga besitalivula igodini, abantu bagcobana ngalezi moto zigcoba abantu ethawun akuhambeki. Engxenye nxa umsindo usuyehlile phose kungakhanya ungathi engxenye so, kodwa abantu nxa abaningi ngabe khuluma bathi hayi bayebona sibili i-bus terminus kumbe imthova evuliweyo, kodwa eqinisweni bathi bona isukade bekukhangelela abantu bacacile kulokho. So-ke sile ngozi yokuthi ungakhangelana nala mabhey ayenziweyo khonapho nxa ungena egotini ngale kwakhona uzathola ufaka amazenge sale ndawo vele ezingalungiswa ngezinye esule ezikhanye mbone kwezi ndawo kulotshana okutshengisa ukuthi hayi umsebenzi mningi okufanele wenziwe kuliyana indawo. So-ke kunzima usingathina kambe nxa kwathatha 8 years ukuthi kwakhiwe lokhwane esikubonayo kuyi-bus rank la mabheys lawana angakeneli angakafike enambeni yakhona. Kunzima ukuthi nxa uzihambela nje ukuthi hayi ngibona ungathi leyo mall izakwakhiwa, kunzima lokho ngoba indlela isiqhuba abahamba ngaso kumbe isibanga abahamba ngaso nxa besakha hayi asitshengisi ukuthi i-mall silaba layo masiya. Nxa singaba layo kungasithathela iminyaka eminingi engxenye abanye bethu laleyo mall ngenzaka singayibona engxenye ingabonwa ngabazukulu bethu. Thina siyabe sesidlulile emhlabeni ngoba hayi sibona ungathi isiqhuba abahamba ngaso isiqhuba sonwabo esenza siphose singathembi ukuthi kambe i-mall izaba khona, ngoba labantu abaningi ayisikho kade bekukhangelele kodwa bathi hayi engxenye njengoba sokuqalisile phose sokungcono khona ukuthi at least abujova isiphumile ngale edrobheni yangena khona phana eminye isenza ukuthi engxenye edrobheni kuhambeke.